nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kuukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambona enqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo, yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto abasenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcolo kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale. Asithi njengakathi ezinjengento ekhona ePalestine kadezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele, kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcolo angakuletha. Kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi-better option ukwedlula uBiden.
Siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini, kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya ubesethuka. Ubona njani wena lokho?
UDonald Trump bawukanti nithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esasengobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo-Mike Tyson, ngumuntu owavele wayephila impilo e-wild, akazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto, njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala. Ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine kusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo.